uba unkosikazi kamongameli bawubiza ngokuthi ungu first lady, okusho ukuthi njalo ngumama oqala elizweni nxa uqathaniswa embusweni. Okungangokuthi lapha into eyenziwa nguJoe Biden laphana into enhle kakhulu etshengisela ukuthi umuntu ongumama njalo ngumuntu obalozwelo esikhathini esiningi. Njalo sesike sakubona ukuthi kwezinye izikhathi ezinye izinto eseseke zabe khona emhlabeni zaqedwa ngozamiswa ngomama. Njengoba ikhona iWorld War yabe khona yaze yathathwa kwathatha omunye umama iRose wafika wayifaka kuBaren yemachine gun kwabe kuyikuma kwempi ngalelo langa. Ingakho laye uzama ukuthi atshengisele abhode ayefika kulezi zithetheli zase-Ukraine lezi zisemazweni afana naboRomania laboSlovakia laphana ukuthi akahambe ayitshengisela njalo ayebacomforta njengoba sisazi ukuthi uba distanced ngesikhathi elingazimiselanga ngaso ukuthi licele iganga ngesikhathi labe lingazimiselanga ngaso njalo liyabe size lezinye inhlelo zenu labe lisafisa ukuthi lizenze kodwa ukuba khona kwempilo kuke kwenza ukuthi udistance inhlelo eziningi omama ezivame ukubabona bezenza njengoba sisazi ukuthi omama bayinsika yamakhaya. Ingakho-ke imboni ngathi into ayenzileyo into enhle njalo lokuthi ayebaduduza ukududuza vele kakhulu ukujwayela ukuthi uqine kakhulu nxa kusenziwa ngumama. Ingakho njengo first lady la ukuthi akahambe ayefake isondela akwenze kube lohlonzi ukwenza ukuthi bengazizwa bekodwa belahlekile.
Yona limpi Dube, ubona ingaqedwa njani?
Impi le babunkomo ilula kakhulu ukuthi iqedwe nxa ngithi ngiyakhangela mina indlela engakhona ngoba impi le mina into engingayisho nje kakhulu ngithi yimpi yesignature. Nxa ngisithi yimpi yesignature yimpi yesivumelwano ofanele ukuthi ukwephulwa kwesivumelwano lesi ukudilika kweSoviet Union amazwe la aseduzane leRussia abavumelana ngayo ukuthi bona bazaphilisana layo njani. Osekusuke kwaguquka namhlanje sesibona ukuthi iUkraine siyahamba yaseduswa yiNATO ukuthi ayibuye izosondelana leNATO ithiye iRussia iyodwa. Okuyinto okwenza iRussia yavuka ngolaka ngwenxa yokuthi bebona ukuthi sofana lokuthi sebesele besegcikeni njalo isecurity yabo iyabe ingasahlalanga ngendlela enzinzileyo ngoba kuyabe sofana lokuthi basele bengembathanga nxa kokuthi sebezavumela abeNATO ukuthi babe bezohlala eduzane. Okuyinto efana naleyo sake sayibona ngesikhathi iRussia yake yathatha izikhalazo yahambisa eCuba. Kodwa ke iMelika ikatshana kakhulu kule Cuba kodwa ke abavungama kakhulu balwa abeMelika labo babethembisa ukuthi iCuba nxa ingaqhubeka isenza njalo bazahamba bayeyihlasela. Kodwa ke namhlanje bona lokho ababengavumelani lakho kodwa namhlanje bona sebefuna ukuthi iRussia ivumelane lakho. Impi ayilunganga babunkomo, impi imbi kakhulu njalo impi iyona izinto eziningi njalo impi njengokuthi sibona ilizwe laseUkraine ngendlela elidilike ngayo lidilike okwenye indlela esabisayo. So okungangokuthi into leyana eqinisweni ngabe kokuthi amanye amazwe lawa abayekele uyiphehla lempi kodwa ke abazame ukuthi bathole isisombululo sokuthi bona ababuyele ukuthi akubuyele kuleziya zivumelwano okwavela kwavunyelwana ngazo okungaso zivumelwano esiyabe siqala kathesi okuyisivumelwano esavela savunyelwana kudala ngesikhathi esanda kuphuma kuSoviet Union. So yiso kuphela isivumelwano ezakwenza ukuthi impilo iphele. Okuyinto engibona ukuthi nxa kunga ipride nje abantu bengakhipha ipride ngibona ngathi kungaba yinto engabe lesisombululo masinyane.